Endabeni zethu lamhlanje lilo Chris Gande. UZulu ukhala ngokuwa kwamandla eRandi lakwele South Africa ebelisebenza kuhle kanye ledola leMelika kodwa kwamanje elingasasebenziseki ngoba seliwe amandla. Amalunga eMDCT abotshwe ngesonto avunyelwa ukuhlawula imali yesibambiso eBayo. Njengoba izulu likhanya lingathembisi ukuna kuhle lonyaka, kwakuvele kusenziwani endulo ukucela izulu. Lalelani impendulo yalombuzo kuhlelo lwethu lwezamasiko. Namhlanje singena esigabeni sesibili sendaba ezikhangele ngempilo kamkamongameli welizwe unkosikazi Grace Mugabe. Ku live talk kuhlelo lwabatsha olwe the connection namhlanje sikhangela inhlupho ezibhekane labasakhulayo kwezombusazwe la kwezenotho. Lingakhuthwa ilezi ndaba lezinye ku studio 7 ngo 8 ntambama kumagagasi athi 909 am 4930 12080 lo 15460 shortwave. Sitholakala njalo ku Facebook ku VOA Ndebele.